kuyinto enhle ukubana athembise abantu kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo ethembise ukuthi uthikisa impilakahle yabantu simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe kodwa siyabona ukuthi izano ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kamongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenziwe izano lenze ubuntu ngoba izethembiso hayi selithembisile. Selithembisile sibili lathembisayo kudala siba le blueprint ezinengi kakhulu. Okunye engxenye okwenze bangabelayo kathesi yikuthi akusela muntu ongababhalela. Siyakwazi ukuthi umuntu owababhalela ngumfo kaMlevu. So umfo kaMlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imsebenzi kaMnangagwa kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulumkhono welizwe leMandebeleni. Ngiyibhode ngiyemfika eGwanda, ngiyemfika eCholocho, ngiyemfika eLupane, ngiyemfika eNkayi. Hayi, angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kulaa mgwaqo kathesi ungangena uFalls Road. Izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo, ungangena usiye eCholocho i-distance okuze uyihambe nge-1 hour 30 minutes uyihamba 4 hours. Ungaphuma ngomgwaqo weNkayi i-158 kilometers uyihamba 5 hours. So mbona ngazathi uma kungathiwa uMnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini opheleleyo ekhanda bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemsebenzi hayi ukumehlula umuntu kaMlimo kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela baye bethanda ibandla kodwa uma siya ngemsebenzi hayi kangikhulu ukuthi laye uma ungambuza. Ngiyakhumbula laye last year ekhulume sithi hayi lingivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitholo ngakho umlomo kodwa lisivotele. So kangikhulu ukuthi abathi evotele ngemsebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo.
Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle iZimbabwe Electoral Commission. Ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa izanu, kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko?
Ukuphuma kukababa uMonzora kulezinto okuzitshoyo kutsho ukuthi ungenile amathuba akhe wawabona engekho kungabe kungokunye kwangikhona ngoba sibona abantu odelabo iningi labo baphuma bajoyina izanu. Kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi i-playing field ayikho fair. Kangikwazi ukuthi isizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebonta amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo. Kumbeni kuyabonisa ukuthini lawo othi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhe ekwenzayo kumbeni okudingakala ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise kabakuphiwa.